sithe sikhangela sabona ukuthi abantu beloku bekhala ukuthi uhulumende uncede alifakileyo alifiki ngendlela eyiyo, ungathi kulokungathembeki izinto eziyabe zigcwelisa abantu sike sakuzwa nje konke khonokho. So sithe thina hhayi, kungangcono siyezibonela ngawethu amehlo ukuthi kambe ngabe kumi njani, ukwenzela ukuthi nxa sizabe siloncedo ngakuyikuthi sifuna ukuthi sihlale phasi nohulumende sibonisane sibele information lobufakazi obuqondileyo ukuthi kuyini okwenzakalayo sibili kuground. Nxa kulokuphambaniseka ukungethembeki okwenzakalayo encedeni elifikileyo, sibe lo munye umbono njengoba si-alternative government sizame ukuphusha ugovernment ukuthi yenze izinto ngefanele ngendlela eqondileyo. Ikomiti yasenayongele lamalunga aphosta afika about 7.
Kuyini okunye elixoxe ngakho lamuhla?
Sike sakhangela kakhulu ukukhulu idebari kungathembeki kuma-government departments, into ye-corruption leyo besemaphepheni. Kuthe thina asikhangele zonke indawo, wonke ama-ministry, wonke ama-departments kahulumeni, siphume lokuthe thina i-corruption dossier, iphepha ezabe litshengisa ukuthi ngapha ku-transport kuyini okwenzakala okungathembeki, ngapha kwe-education kuyini okwenzakala okutshengisa ukungathembeki, kungayenzi ukuhle umsebenzi. Mainly nami labe sikhangela indaba ye-corruption sibili ukuthi hayi, ngoba kukhanya yesilimaze ilizwe noma nje abanye bakithi la bathi ama-sanctions, kodwa ama-sanctions asiwaboni elimaza umnotho welizwe ukwedlula ama-corruption la. Sikhangele indlela ama-salaries la awuthiwa ama-chief executive ama-parastatals before linqwabanqwaba zezimali ezifulela umfolozi. So sikukhangela isiselayo ukuthi kambi ibanga elithethwe nguhulumende ukuthi ereduce ama-salaries alaba ama-chief executive lingabe lizasilethela okunye yini udubo esizalubona sisiya phambili. So kakhulukazi sikhangela indaba ye-corruption please.
Lokhu labumba owena uhulumende lo wekhabhinethi, ibandla lezanu PF liyalalela na izicebiso zenu kumbe liphongwenza nje?
Bayazama ukulalela. Indaba ye-corruption leyo zikhulu nje, ibandla letela isukumisayo sayingenisa la kuparliament, sabonisa ugovernment, sakhuluma labanye abangathi balingqondo ezikhaliphileyo kuzanu PF abasolayo labo. Kwagcina leyo government esekubona and nami sesikubona kade siyofuna ukuthi bereduce ama-salaries ama-chief executive, ngoba siyobona ukuthi hhayi sizamile ukuthi sibabonise lezimbabwe la ubona ukuthi akulunganga okuyinto loku abakwenza. Yikho okunye sizama ukwenza ukuthi njengebandla.